Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kanye lokusilela kwamagesi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kubiza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamatshumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyangayidinga sibili impuphu, ayitholakali ngale price yayithiwe i-government sibili. Ngoba lapho the wayithola khona ungayithola ku-$95, lapho esiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngobuningi, bonakala nje bahlayana njengamesentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga. Lanxa nje iReserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyakufuze afake imali ezwayo sibili. Ngakhangelela ukuthi afake abo-2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. Amazwi yakhe asekelwe lilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Usebenza katalala okunjengakhona ukuthi aluba le-cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo, yile qiniso sibili. Okunye kwakhona esiza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuzancedisa ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Kodwa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi uMnangagwa nguye obhidlize umnotho. Ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi sokuzaba libizo, ngoba okukhona ukuthi kakula nto ezasenza sithabe. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlomo.
Abantu beZimbabwe abangena ku-7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe yindlala njalo badinga ukuphathiswa ngokudla. Kodwa kungelani lobunzima bonke lobu elibhekane labo sithi khisimusi enhle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.